Smarty China, at Buffalo New York, ustrezile mijana. Asatholanga iwindi eningi izulu yebo likhona kodwa belizulu nje eliflatayo eliwisihlahla lapha nalaphana lathatha la magetsi kodwa hayi thina sibili hayi siye sakomplaina kodwa hayi siyakwazi ube eNew York City okungani useduzane lakhi ikakhulile imisebenzi esihamba siyafika khona kube nomonakalo isikhathi esiningi iflooding i-transit yakhona sibaflooded kodwa hhayi thina ngokwethu hhayi singeke sibakhala ngaleli zulu ebelikhona abagandi hhayi bakhona abantu abawelwe izihlahla zalimaza izindlu kuphuma amagetsi kodwa hhayi thina lapho sikhona hhayi singeke sakhala kangako.
Bayathola yini uncedo abantu abawonakalelwa izindlu kumbe izakhiwo bencediswa nguhulumende?
Yebo, uhulumende weMelika uyanceda kakhulu ngoba i-hurricane leyi yadeclare ukuthi iyi-disaster. So nxa yokuthi sekuthiwe i-hurricane i-disaster kuyatsho ukuthi ezikhwameni zikahulumende nama-department athize kahulumende kumele bephume nama-resources wabo bencede. So hhayi lapho ingakhulu kwele Louisiana lapho esibone lo monganeli uBiden esiyafika khona wadeclare ukuthi hhayi leyi disaster sibonile dalo ingatsha zahulumende ezingena ifema le-CDC le-Department of Housing and Urban Development. Sibabonile nje hhayi bayabonakala round njalo khanya bayasiza abantu bebapha ama-temporal shelter lokubapha ukudla amanzi abagulayo bayakhangelwa. So hhayi uhulumende walapha ukujayele lokhu. Siyazi ukuthi ama-hurricane season zilakhona inyanga yonke kodwa u-Ida ube ngu-number 5 top 5. So hhayi i-government ikhiphile konke ama-resources bayazama ukunceda abantu lapha abanganceda khona. Njalo siyananzila la ukuthi abantu abaningi bazoba nenkinga yokuthi nxa udinga la flood insurance nxa imoto yakho ikhukhulwe ngamanzi kumbe yonakala i-regular insurance yemoto akayisoze ikuncede ngoba ayikhabi i-flood insurance. Lezindlu eziningi nxa uthi indlu yakho yayingadinganga i-flood insurance ngoba kwakuthiwe hhayi indawo engaflatiyo khathesi sobonakile kunje kungenzakali ukuthi indlu yakho ingatholi i-flood insurance coverage. So hopefully ingatsha ze-government zizosiza abantu abakulolu hlupho.